siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 19 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF likhangelelwe ukunqoba isigabeni senkulumane kukhetho kade lusenziwa namhla. Kungaku sitshoni kunqoba kwebandla leli?
I think ukungena kwezanu kobulawayo is temporary because akula omunye umuntu oyikontestayo izanu, because uzananzela ukuthi the last time izanu isiba namasithi kobulawayo, it was after unit accord, after about abo-election ka-1995 lapho okungena
opposition. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele Botswana sezisiya eZimbabwe ngobuningi kukhefu lekhisimusi.
Uhamba ekhaya siyahamba sibili ngoba isikhathi kakhisimusi sokuba le muli. Into nje engathi iyakhathaza imali. Ikakhulu ukuqina kwe-US kusenza singani siba madolo nzima, noma nje bekhona sibile abathile abahambayo, but nenye ngathi liyadonda ukuhamba ekhaya.
Kambe inkokheli entsha eyenhlanganiso yezifa ingayizaphumelela ukuthuthukisa umdlalo wenguqu elizweni na? Silengxoxo lomsekeli kamongameli wezifa u-Omega Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF likhangelelwe ukunqoba kukhetho lwama-by-elections olwenziwe namhla esigabeni senkulumane. Lesi sikhundla saba khona kulandela ukufa kukamnumzana Thamsanqa Mahlangu ngenyanga kaMfufu. Amacele e-MDC lamanye amabandla agoqela elezaphu athi kawasoze angene kukhetho lolu. Ozamela ibandla lezanu PF ngumnumzana Killian Sibanda. Abanye abazangena kulolu khetho ngabathi umnumzana Ngwalo Nyathi we-Progressive Democrats of Zimbabwe lo Sibusisiwe Mpofu owe-Reformed Democrats of Zimbabwe. Ukungangeni kukhetho lolu okwamacele e-MDC sekuthiye ibandla lezanu PF lilamathuba unqoba isigabeni lesi esasisaziwa ngokuthi ngesebandla le-MDC. Nxa ibandla lezanu PF linganqoba, liza kuba lezihlalo eziyisithupha phakathi kweziyisitshiyagalolunye kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele othi leli bandla lingaze linqobe nxa ibandla le-MDCT lingancintisa ngesikhathi esilandelayo lizathatha njalo lezi zikhundla.
I think it's a little obvious ukuthi wena i-official candidate ye-ZANU-PF izawina ngoba abantu be-MDC manje nayo ekhethweni lelo, but maybe athi awazi ukuthi kule kwama-initial ama-info but at the end of the day, I think the election is just a man event because it is obvious that when umuntu wamunikeza izani uzawina ngoba uzenzakala ukuthi abantu bezani bona lawo alutshana noma ngeyi-500 ngeyi-700 bazahamba beyivota. I don't see any really strong candidate being independent. So I think it is a foregone conclusion that even the ZANU will win. They will just get the election on the early silver platter uncontested.
Singathini nxa sikhangelela kusasa sibona ukubana izanu PF isingenile kobulawayo lapho kadingekho khona?
I think ukungena kwezanu kobulawayo is temporary because akula omunye umuntu oyikontestayo izanu, because uzananzela ukuthi the last time izanu isiba namasithi kobulawayo, it was after unit accord, after about abo-election ka-1995 lapho okungena opposition khona. It is clear that ngabo-2018 obviously MDC nabanye ama-opposition parties azabe khona azakontesta, and whoever ongena kwezanu ongena obulawayo ngetiketi lezanu, they just know ukuthi it's a short term game. Bazangena for 2 years. They ngithole imoto amahara but it is definitely starting at 2018 bazaphuma ngoba abantu bokulaya vele abasenze bayivotele izane lanini as long okule option currently there is no option to abantu bayivotele izane bona labo abezane but ngo 2018 abantu laba abavotele izane bayaphuma vele
lo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazi webekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo Selisondele ilanga leliyana ilanga lekhisimusi izizalwane zeZimbabwe ezihlala zisebenza kwele Botswana seziqale ukufika ekhaya ngobuningi phambilini kwelanga leli elekhisimusi iningi likhala ngamandla edola leMelika uma kuqathaniswa lepula la kwele Botswana besithi kujo ukuthi abaza kuphathela imuli okuningi akulo okuningi abaza kuphathela imuli lonyaka uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseHaboroni kwele Botswana.
Laloba umnotho emazweni angezansi kwe-Afrika ungaqhubi kahle iningi lokhu likhanyele ukuthi ngesikhathi sekhisimusi kube lithuba elihle lokuthi abantu baye bahlabe ikhefu bakhohlwe ngokusebenza gadalala ukusilela imuli. Udubo nje yokuba imali abayisebenze lonyaka inciphe kakhulu ngakho ke bengasoze benelise ukuthenga isifela emlonyeni lempahla yendlini. Unkosazana Senzeni Moyo uthi kuyinjabulo kuphela ngesikhathi ebopha emtshaqana yakhe elubhekisa kobulawayo esuka edolobheni leHaboroni. Ethi ikhefu lekhisimusi limnikeza ithuba lakuqala eminyakeni ukuthi ayihlangana lezihlobo labangani.
Mina ngiyahamba ekhaya noma kulokunzima bezimali. Isikhathi sokuyabonana labantwana lezihlobo.
Unkosikazi Gloria Mampi uthi noma nje ejabula ukuthi isikhathi sokuyahlangana lemuli sesifikile. Lo mnyaka wahlukile ngoba imali esetshenziswa kakhulu ekhaya idola leMelika lelamandla amangalisayo.
Uhamba ekhaya siyahamba sibili ngoba isikhathi sikaKhisimusi sokuba lemuli. Into nje engathi iyakhathaza imali ikakhulu ukuqina kwe-US. Kusenza singani siba madolonzima noma nje bekhona sibili abathile abahambayo. Bathi nenye ngathi liyadonda uhamba ekhaya.
Kukanti umnumzana Charlton Dube yena uthi kube kumnyaka omude njalo onzima ngakho kahle ukuthi abantu bathathe ikhefu bayifika ekhaya.
Thina njengabantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe siyajabula ukuthi sake sibe lethuba elincane lokuyabona izihlobo ekhaya. Kukithi futhi ukuthi sizenze sijabule kungakhathalekile ukuthi kwenzekene kuma economies lawa esisebenzela kuyo siyananzelela ukuthi umomo ubengalula ebantwini abanengi. Kodwa kungenjalo okuqhakathekileyo ukuba lemuhle.
Uthi uqhakathekile ukuthi ngesikhathi sekhefu abantu basebenzise imali ngonanzelelo bengasithole sebebhanele obunzima ngesikhathi bephindela emsebenzini.
Akutsho ukuthi abantu bespende ngonanzelelo ngenxa yokuthi nqa sokufunakala ukuthi bebuyele emsebenzini kumbe abantwana bebhadalelwe bazithola sebesezinkingeni ezikhathini ezine. Kodwa kungenjalo lithube luhle lokuba lezimuli despite negative economic fundamentals.
Abanye ababhizimusi yokuthwala isihambi labo bazithola beveza elomhlathi ngoba nansi ibhizimusi ifika njengemana evela ezulwini. Umncelo weplumtree ukhalela ukwamukela isihambi ezinkulungwane ezinhlanu ngelanga ngesikhathi lawavela eSouth Africa bedlula khona ibalekela isiphithiphithi somncelo weBeitbridge. Ama-ofisi la asehle azisa ukuthi akasoke valwe ukuze kuye phela ikhefu lekhisimusi ngenxa yenkulungwane lenkulungwane eziphindela eZimbabwe zisiyalunguza ekhaya. Ngumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungile eBotswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya indaba ezimqoka ezenzakale kumnyaka wonalo oka 2015 esesiwugqiba. Sihlolisisa njalo ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 ungabe usiphathelene. Olunye udaba olwalumqoka lonyaka olwathinta abesifazana kakhulu ngolaba thengisa ezitaladini ama vendors abathi baxotshwa ngomanisipala lapho abasebenzela khona ngoba befuna ukuthi amadolobho ahlanzeke. Lokhu kwabangela ukuthi abathengisayo betshengisele besola uhulumende ngoba besithi akula misebenzi elizweni. Asizweni omunye othengisa eHarare ongathandanga ukuqanjwa ngegama.
Ngiyabengisesaba vele ukuthi engabe ngangifikela lapho engithengisela khona bazathatha impahla zami. Ukuthi uthiye usukhangele ukuthi indlala izangena ngikhaya. Okuthiwa kona sihambe khona vele kunejasti akulala ama-toilet.
Amazwi akhe agcizelelwa ngunkosazana Sithabile Moyo othengisa impahla ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo.
Ngeminina lapho engithiwe khona nabanye bami sibalutshwane ithemingasa ngitho kubizwa kuthiwa kusegodini. Ngapha esandleni sokudla kuyabe kulamakhomba angena ayaphumayo, esandleni sokunxele ngapha lakho lamakhomba amanye angena ayaphumayo. Sesokuthiwa lokuyithinga ukungatholi ukuthi okuncane yikho lapho esiphiwe khona.
Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni wathi kule mizamo yokulungisisa lolu hlupho.
Siyabatrena, siyabancedisa ukuthi baye emabhenki, sibancedise lo langakhona ukuthi baregister le-local authority, baphinde baregister abathungayo kumbe abathengisa impahla babe ndawonye, abathengisa izithelo lembhida babe nganxanye, ungazi kwahlangana ukudla lezigqoko.
Wengezelela kunxoxo le-Studio 7 wathi uyasekela kakhulu amalungelo abesifazana.
Ungambona umama esebuya forward, usehlelile into yakhe. Obaba labo bathembekile kodwa umama bathembeke mu. Ungahamba emabhawa ngobana bagcwela emabhawa. Hamba endaweni lezi ezokuphumulela ezamafaro lezi ngobana bagcwele khona ngale. Obaba lapho lo hlupho uyahamba edinga omnye ubaba bayenatha. Kodwa umama ngaba lo hlupho uyahamba edinga omnye umama bazama ukuqeda udubo lolu ngokwenza into ezaphilisa imuli. So mina ngiyabasapota kakhulu mama ukuthi baphathiseke, bancediseke imisebenzi yabo yephambili njalo lezimuli zabo zondleke.
Silokhu sikudaba lokuthengisa kwaqhamuka inkulumo lapho ilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Musihayirambu Mushonga aze akhuthaze uhulumende ukuthi avimbe ukuthengiswa kwezigqoko zabesifazana ezangaphansi amaphendi ngoba engabathelela imikhuhlane. Asizweni incazelo umhlonitshwa lo ayinika iStudio 7 ngokuthwala umgodla ogcwele lezimpahla ukuyazitshengisa amalunga aleli dale.
Nabi ngakukhuluma khona abanye ngabahlala phansi bahleka bathi uPriscilla siqalise izinto zobuhlanga. Akula nsinga leyenzakalayo sekwakumele ngibuye la ababoni ukuhlanga namaphezi ngenza lokho ukuthi babone ukuthi nxa ngisiphiseziyi-2 dollars lezo liyi-2 dollars engingathi ngikukhuluma lasapho amaphezi imali yokuthekiki sonke yikho vele sengiyijelile ukuthi nxa kule ndaba engikwazi ukuthi iyahlupha ngiyabe ngingafuni ukuthi kubeke ukuyokuthekisayazayo iqahamanga ngiyahlengule sesini kuzengise ukuthi nango engikukhulumayo.
Kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo unkosikazi Msihayirambu Mushonga udale enye njalo inkulumo aze ahambe losane edale lephalamende ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi akhele kuhle indawo zokuthi amalunga aleli dale angawesifazana amunyisayo azisebenzise. Umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mdenda uvumelane lombono kankosikazi Mushonga. Ngakwelinye icele abesifazana abasemaphandleni abafana lo Mrs. Ngwenya ka Ward 28 eLupane bakhala kakhulu ngokungani kwezulu kanye lendlala.
Nonyaka ukhanya kuqhubeka kunjalo ngoba umoya wangkhona obakhona kuba umoya lwana vele uyabona kuyaba lamayezi. Izulu nangkhona ukuthi line kube lo moya ukuthi kuyabutepula sibili utshani ezindlini sibili izindlu ezingagcinanga sibili ziyahamba. Abantu vele baphila ngemchibi bahamba besiyakudinga imchibi egangeni. Le vision la idona labuye kwabhalwa bonabo abayibo abayibo abalenkomo abazuzayo. Thina singazuzi lutho vele kasizange sabhala ukuthi hayi ubani kasisoze simkambe lanxa edubeka ngendaba zokuthi usapota uhlangothi oluthile.
Kodwa abanye abanjengomamoyo unkosikazi kaNdandambula laye engoyelupane uthi balenhlelo abazenzayo labo makhelwane ezokuziphilisa.
Sesakubona kungcono ukuthayelana izimali amaclub la sihamba sisiye South Africa siye water. lokho kuyasiphathisa sibili ekuweni kwerand. Shayelana izimali ekuthengiseni inkukhu zethu lamathendili. Siyachaya izimali sile sesitshintsha ke sesithenga amarand. Sibuya sizongenisa ngangangapha sithengisa izakhamizi. Lokho kuyasisiza sibili ngoba idola langkhona lingani lingonywana lona ungalitholi.
Okudanisayo iningi ukuthi ingcwethi kwezomkhathi zithi indlala iyaqhubeka ngomnyaka ozayo kuzwekazi le-Afrika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo namhlanje sekulengqaba ngqoza kunhlanganiso yezifa kulandela ukuxotshwa kukamqeqetshi weqembu lama-Warriors uKalisto Pasua ngolwesine. Sixoxe lo Omega Sibanda osanda kukhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yenguqu elizweni yezifa. Simbuza ukuthi kukhona yini okungaphathisa linhlanganiso kwelizayo.
Ngibingelela imuli yeZimbabwe labo bonke abenguqu abalaleleyo lolu hlelo olwenza kathesi baba. Engikukhangeleleyo lapha yikutshintsha kwenguqu, itshintsha ukuthi bakholise abantu, bazithokozise abantu, bakholise inguqu okudlula lokho abakubonayo. Lokho abakubona kuma-TVs kubo-Europe kubo-bani bani, sifuna bayenelisa ukukubona khona pha, bakholise abantu kakhulu. Ngiyathembisa ukuthi kuzatshintsha kube mnandi kakhulu.
Siyasizwa esikhathini esedluleyo kukhalwa ngokusilela kwemali. Ubona ungani uzafeza njani izifiso zakho nxa sikhangela udaba lwemali?
Into le kayisiyo ka-Omega kuphela. Into le ngeyabantu benguqu, ngeyabantu abathekazelela inguqu, ngeyebhodi yezifo elidwa nguChiyangwa, uDr. Chiyangwa, nabantu bonke abakhangela ukuthi inguqu ithuthuke. Siyakwazi ukuthi kuleyo dubo lwemali emzikwini lapha nakwamanye ama-sport. But sesikhangelela ukuthi thina singenza kuhle into zethu khonapha kuzifa, sikhangela ukuthi lama-corporate azagcine bona ukuthi ha labantu sebekwazi ukuthi imali igcina so ibekwa so isetshenziswe so, kukhanye kube sobala ebantwini ukuthi into lezenziwa so. Uzananzelela ukuthi hayi lokho kuthiwa ngama-corporates, ama-companies amakhulu azenelisa ukuthi abuye azosincedisa lapha nalapha. Nangentuthuko yayo inguqu nxa iqembu lethu linqoba, bonke abantu bazafisa ukuthi babe ndawonye lapha.
Bakhona abanye abake bakhonona ngokubana umkhokheli yena ngokwakhe uMnumzana Chiyangwa unganikala lokho kuthiwa yi-experience kwezomdlalo wenguqu. Uzasebenza njani la njalo, umbona njani wena?
Lokhu experience kuya ngendlela ezijiyeneyo. Kule experience yokwenza lokhu lalokhu, kule experience yokukhathela ibhola, kule experience yokuba ngucoach, kube ne-experience yokuba ngu-chairman, kube ne-experience yokwenza imali, kube ne-experience yokuhlanganisa konke. Lo muntu okuthiwa ngushiyanga kula experience yebhola, kodwa kwezemali uphambili, amanga mabi uphambili. Asimelele indlela isinike isikhathi linazele ukuthi kuzajinja kanjani lapha enguqwini.
Lo-ke ngosanda kukhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yenguqu elizweni ezifa u-Omega Sibanda ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, le baba follow kutando lako no wungi dalang esipani so sako. Inhliziyo yam, yonke impilo yam, isezandleni zomdali wami. Inhliziyo yam, yonke impilo yam, isezandleni zomdali wami. Eish, let's take a return. Kokele baba ingoma ka jup jup isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leZanu PF likhangelelwe ukunqoba isigabeni senkulumane kukhetho kade lusenziwa lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilani.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.